indaba yezisebenzi zikahulumende iyazakala. Sasivele sikwazi ukuthi back pay phela izaphela. So akusimangalisi ukuthi siphelile. Kanti yayizahlala ingapheli njani yona yayivele isazakala ukuthi imali engaka. Okuzaba nzima okwamanje ukuthi uhulumende ke abe sebuyela emtshineni yakhe aye printer ke ezinye izimali. Yikho njalo ozabangela ukuthi phela inflation ke ikhuphuke ngokuthi ipress ke eprinter imali. Sizavulwa ke 24 hours ukuze phela izisebenzi zikahulumende phela zithole imali. So siyakwazi ukuthi uhulumende ke uphakathi kwenkinga ngendaba yokuthi uza kwenza njani ngezisebenzi zakhe.
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zingakhalala umsebenzi, kungaba lomthelela bani lokho?
Inkinga esuka ibe khona ngendaba zikahulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ikuthi abanye bangkhona ke bathwele izikhali, abanye bangkhona ke yibo abakhangela ke i-security. Nxa ke kungabantu abangadisturba ke kumbe singathi bangaphazamiswa endabeni zemali, sibone ngani ke kungehlela ke imizwe ngokubi, ngokuthi nxa kuyikuthi amasotsha angaqala ukuthi bafuna izimali. Kanti yibo abantu phela kade betshaya abantu nje nxa bekhala ngezimali. Nxa sekuzaba yibo ke abathi bafuna izimali, asiboni kukuhle kuhulumende. Njalo abantu bakahulumende phela yibo ababona esikhangelele ukuthi khona yibo abenza uhulumende phela abe nguhulumende njengoba besebenza emahofisini. Nxa sekuyibo ke abaswela ke imali, sekuyibo njalo abazaqala ukukhonona, kuba yingozi ke elizweni.